sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba wenomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaqotshwa ePhalamende leli bandla lisayi MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela ePhalamende kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugantsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 235 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula inkulungwane ezintathu 3513, kuthi abahlatshwe esibili labo baphose babe linani elifanayo 3277. Abahlatshwe esithathu bangu 2815. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8102. Umthethwandaba wenomination court uzahlala endaweni ezijiyeneyo namuhla usamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezingamachumi amabili lambili ePhalamende kanye lezedlula ikhulu kumakhansili kulandela ukubhubha kwababeziphethe lokuxotshwa kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa LMDC Alliance eselibizwa ngokuthi iCitizens Coalition for Change. IZimbabwe Electoral Commission yazise izolo ukuthi ukhetho lwePhalamende aluseyi kwenziwa ezigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kambuzuma, Mbisho, Mutasa South leHarare East ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba ababe kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu baxotshwa ngaphandle komthetho. Lekomishini ithi ababhalisayo namuhla kumele baye emithethwandaba yabomantshi lasemahofisini amakhansili lapho okuzabe kuleziphathamandla ze-nomination court. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho lukhona lokamhlaka 26 Mbimbitho ukuze abhalise kunomination court. Esilethemba kubana labo abazimisele ukuthi ba compete kumbe bancintise kulolu khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa ke esingakutsho ukuthi uZulu jikelele gakwazi ukuthi kathi vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befaka imbiko yabo yebo ye ikhona ku social media platforms kubo Twitter kubo Facebook kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma radio bememezela ukwenzela ukuthi laba bangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini ongabe kudingakala. Ukhona umunye umuntu ongabe phansi khona lecawona genetology ephansi khona lemthoniselwe dlawa ephansi khona le ekezi kumbe egogwe ongafinyeleliyo o Twitter laba labo Facebook kodwa ke nxa kule msakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa sifuna ukuparticipate ukuthi lawo be ingcenye yalabo abazavotelwa inomination court ikhangela ukuthi ube lalokhu be lama announcements imbiko yabi isakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyane abantu babe bekwazi kodwa ekathe uzafica ukuthi songazantu into yakho ni elitist yalabana abantu abaqavileyo abantu abalezinto zabo abangena kubo Twitter abangena kubo Facebook lawo zinye inkundla zokuxhumana yebo bangacina belolwazi lama newspaper siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki so songantwa into yabantu bemadolobheni lalaba balahlala lapha okule internet khona so lo muntu yabekhatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lololwazi.
Kodwa singathi inhlanganiso yezek elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olwama by elections labantu balulindele ngabomvu.
Nxa sithi siyananzelela ukuthi iningi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota singeke sitsho-ke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuwona la ma-by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaimwe ama-proclamation dates abe khona ngesikhathana esisanda ukwedlula nje and ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abaningi bebesehluleke ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota so ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba ongamele ngavela khuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini laba abantu abayebengakabhalisi lanxa ngaze bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelisa ukuthi bavote kolama by-elections labuyayo khona kana-ke thina kithi sesikubona njengendlela yokuthi sohle kwavinjelwa abanye abantu ngaphandle sibese sikhangela ukuthi kuvele kulohlupho lokuthatha ama-IDs ezimbabwe baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abalama-IDs khona kana sokusenza ukuthi iprocess yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu elesifiso sokuthi bhalisa ukuthi abe ngxenyale lokhetho aphatheke kulelo khetho olubuyayo luka-26 Mbimbitho ngaseyikwenelisa ngenxa yokuthi kalaso leso sithupha njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala ama-newspaper lanxa sibukele ama-TV amanye le minye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla kukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo so khonokhana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa lufeva ezinye inhlangothi kaziphathekanga kuhle.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo abebandla likaJamisa eleCitizens Coalition for Change abayisithupha asebebuyela ePhalamende ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi akuseyikwenziwa ama-by-elections ezigabeni zabo. Bathi lanxa kubazwisa ubuhlungu ukuthi baxotshwa ngaphandle komthetho bayathokoza ngokubuyela ezikhundleni zabo. Sixoxe lomunye wabo omela inkulumane umnumzana kucacaphulu.
Siyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment esayithola kudala i-judgment yesithathu uspeaker wepharlament esala ukwamukela izinqumo ze-court. Bonke labo zethu besala ukwamukela isinqumo se-court. So sabanga ukuthi kungcono silwe sitheste sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthi yena amukele isinqumo se-court. So yinto esijabulisayo kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana ipart NDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana uNelson Jamisa ngalesi sikhathi isilontshile i-Citizens Coalition for Change. That's the big thing. In fact, I'm almost disappointed with by-election. After winning a by-election under this new and exciting banner, it's a smile that says.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ibe mele ibandla leno elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba?
Bazanqoba ngempela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens, bevotelwe ngama-constituents, bevotelwe ngabantu. Abantu labo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxotshwa ephalamenti ngendlela eziphansi. Njalo bexotshelwa ukukhuluma izinto abazijinge ngabantu ukuthi bazikhulume. Ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo baxotshelwa ukuthi sasikhuluma ukuthi uhulumende kaMnangagwa watshontsha i-election. Sisithi uhulumende kaMnangagwa awenzi lutho nge-corruption. Sisithi uMnangagwa kasoze simmele, simsukumele. Nxa engalungisanga indaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga noNelson Jamisa lo amtshontshela i-election. Izinto esasizijinge ngabantu ukuthi sizikhulume. So abantu bazakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela bazasivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga eno ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo nguMonzora ephalamende na?
UMonzora uzadudulwa njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipati entsha engelani noMonzora. Sekuthi uMonzora ufana nomuntu otholakale etshontsha amalenge kwasekuthi uyadlala isihlahla sonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe. Afuna ukuthola idibeta exotshana labantu abangamabizo. Yikho-ke kungene i-CCC ukuthi sikhulumeni ngezinto zabantu bezimbabwe. Asisafuni i-fecus le ekathi khona amadlwane lawa kade senziwa.
Umnumzana Kucaca Phulu ngumeli wenkulumane edalela ephalamende njalo ulilunga le-Citizens Coalition for Change. Uhlangothi lwe-United Nations olukhangelane lezamalungelo olwe-UN Human Rights Council namuhla luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi eZimbabwe liqhubeka lihlukuluza uzulu. Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Umhlangano lo uzaqhutshwa ngenhlelo zabomabonakude njalo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 kanye laku-2016. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lamukelwe ngenjabulo ngabanengi abaselizweni kanye labaphandle bona abathi inkokheli yaphuza ukuguqula ibizo ngoba elithi MDC Alliance beselonakele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga kakhulu Mahlabezulu, namhlanje sitshone sitshayela amahlombe abantu besibonga besenza imicimbi yonke, abanye besikhulekela, abanye betshaya amafoni bengena kuFacebook. Sitshone siphendula umhlaba wonke wonke. Yikho ke njengoba melisi iparty yenu isikhulumise iparty yenu iCitizen Coalitions for Change CCC siyabonga ngokanje kukhanya ngani umsebenzi ede abantu bewenza ede bejabula bekhomba ngangaphakathi. Bathi zinhle izindaba abazithwele izolo ku President Chamisa lapho otshengisa imfumba edidingwa ngabantu isikhathi esiningi.
Akhona yini amanye amabandla ezombusazwe alichayele ihlombe?
Siyabonga ngoba kulamanye amabandla labo abasichayela amahlombe noma ede singahambelani la. Sifuna ukukhombisa njalo ukutshengisa ukuthi ngitho labanye abasebenza lomonzora sebesichayela ifoni besithi bafuna ukuxoxisana lathi ukuthi babuye ekhaya. Asilanhloni thina sithi sivele CCC ngiyama citizens ubaba uThwakirayi wasitshela isiga okuthiwa yi-big tent umhlangano ongenwa ngaphansi kwesihlahla noma isonto i-church engenwa ngaphansi kwesihlahla vele ayigcwali yikho ke bonke laba ababona ukuthi ede belahlekile bengwe ngumonzora hayi buyanini ekhaya indawo yenu ikhona njengoba safundisa ukuthi umuntu engaphenda engaphenduka uThixo uyamthethelela thina sithi iCCC Citizens Coalition for Change ngeyomuntu wonke ngekaZulu yikho ke mahlabe Zulu sitshayela izandla sizuze izincwadi ezemoyeni ezivela eUnited States eAmerica eEurope all over the world besithi bayethe Chamisa bayethe Citizens for Change bayethe Zulu weZimbabwe lithathe amanyathelo amahle okwenzela ukuthi sinqobe ngo 26 March sihle sitshengisele ukuthi u-2023 vele sesesikhwameni. Hatshi ibandla lenu asifuni ukuhoza abantu bonke ababona iqiniso ababuye sizakhuluma labo sisebenze sonke ngoba lo msebenzi mkhulu siyabonga mahlabe Zulu.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi ayanda amacala okubulala esigabeni seMathebeleland South. iNews Day yona ithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeNational Prosecuting Authority bajikelane inyoka ephilayo izolo besolana phezu kokwehluleka ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani nani nonke mthwakazi omuhle wesizwe sakithi sakwaNdebele. Hayi lami emsakazi ngithi ngibeke uvo lwami kulokho kwenzakala ezweni lakithi lapho esizalwa khona eZimbabwe. Ibhlungu into omsakazi yenzakala kuleli lizwe lakithi ikakhulu kithi thina ngale ngasemaNdebeleni ngoba asilamisebenzi kunjalo nje obaba bethu abazange bafunda nathi abakwazanga usifundisa ngoba sizalwe bengenalutho kodwa ke kwabangcono ngoba sabalekela kuleli lase South Africa ukuba sithole imisebenzi khona lokho kuncane nje ukuthi sikwazi ukuziphilisa thina nemuli zethu ngoba singacatshangelwa kungekho esikwenzelayo for ukuphila. Manje mase sibuyele emakhaya msakazi into esiyenziwa emgaqweni lapha sithathelwa konke imali yonke iyaphela lapha ezindleleni angazi mhlawumbe vele kasisafunakali kuleli yalizwe. Kodwa ke ekugcineni into engiyibona kuzokwenzakala kuzoba buhlungu kakhulu mase kusuka lapho ke kube sekuthiwa kusasa asilunganga futhi.
Balaleli salibonani lonke linjani? Basakazi salibonani lonke linjani? Siyalibonga silala silalela izindaba esethulayo zona ezinhle kakhulu ezenza umuntu azi ukuthi emhlabeni kuphilwa njani kumbe sihleli njani. Ngike mbekele umbono, uyabona ukuthi abantu beZimbabwe siyehlulwa into eyodwa. Abantu abakhulele esintwini bayakwathi kuyaphekwa into okuthiwa lilima. Ilima ikuhlanganela entweni eyodwa kwabantu abaningi. Lathi ngasi nje nxa kuyukuthi kulento esiyisole elizweni lethu esifuna ukuthi isuke, ngani siyabuya sonke sibe nililima sizohanqa sindawonye sibambene, singayiqeda sesisuka lapho sesibuyela emzini yethu sesi-1-1. Bazali, into zabomonzora lezi ngezokudlala nje ngengqondo zabantu. Njengoba umonzora umuntu ozidlalelayo, andiyamuzwa ukuthi uyi-2-in-1 ubambe MDCT, wabambe MDC Alliance. Uzobe uyi-witness Dube. Nyangizwe besola o-belief gawul, o-belief gawul imibarayithi kababambanga ndawo zonke. Bazimele mpo ku-ZANU-PF labochuma, bazimele mpo ku-ZANU-PF abachethi. Kulabo bona o-witness Dube, lo monzora, abaphonga ukudayivethi umuntu eyele, eyele, ubizwa ngaliphi ibizo, shiwe ephathini kube la maniki. Kalibonti kudlala ngengqondo zabantu.
Linjani lonke basakazi. Ngithi ngegama likaJesu Kristu aliphile. Sibonga uNkulunkulu kulolu bhubhane lwe-corona. Hayi, uyasiphephisa ke uNkulunkulu. Ngilikhuthaza ke bonke zakhamizi bona sigqoke namamaski. Mina ke ngibizwa uNgwenya, uChris Ngwenya, ubaba kaMangwe eChivila, ngizalwa eBhinga, isiqintini saseChivila. Ngithi ke lonke maChivila amahle, salibonani. Linjani-ke mendikabothu loko neza olindibambide kunyika yeBotswana. Ndienda kumujuzi yamonse nimuli kuChivila, ndathi leza abandinywe ketuma emoya usalala kuthi abantu mwandinywe. Kulezi yonse nzimu yanda kuchita nzimu jata amaboko ena. Leza atubwasi. Nke musungirizia Efesi janegana kule Mateo chapter 6 verse 33. Ati andule ebusi kwa Jehova nsansi. Zionse ziyo tutobe. So nke lumba futi ichindi chilumbule chingibonga iskate sinjanga lese. So kutumeza ke voice record kumsakazo omkhulu. Sakazo Nkalakatha, that mupone monse uChivila, abandizi bonse mupone muzina leMama Jesu. Amen. Siyabonga abathandekayo, inkosi belane iligcine lapho elikhona khona lonke.
Hey, sanibonani kuStudio 7. Uyazi nikhuluma noginqintshe lapha. Bengithi ngithande ukuchasisela abantu ngomakhuphe. Abantu indaba kamakhuphe kabayizwisisi ngoba vele bona sebesebenzisa inzondo naye ukuthi ke mhlawumbe sebadla uluju olavelela esishoneni. Lahle lwavelela bavala amehlo kabasabona ukuthi libavala amadlebe. Umakhuphe akazanga aphume emgwaqweni. Njalo umakhuphe yi-founder of MDCT. Lamanje lokho ye-MDCT baye kumonzora umuntu otatazela ngezinto zonke lezi. Kona manje ube seyi-MDCT. Usephumile useyi-MDC Alliance. Ukahle kahle ufunani? Thina vele umonzoro engabuye eduzo campaign plan mthi kasifuni la kumbona. Kasifuni uChamisa uyenze kahle watshintsha ligama. Sizabona ukuthi uzathi uyi-MDC Alliance eselandela bani. Usemiyeda nje sithubeni uyatshintsha futhi uzojika abuye ku-MDC. Angazi impela abantu bakithi phela ngoba kuthiwa kasiboni ngasolinye. Njalo angeke siye nganxanye singemanzi. Kodwa ke ngempela futhi akuvelwa kanye kungemadlebe embongolo. Kodwa ke nivula amehlo libone ngempela inkungu eqhamuka khona ngapha eMpumalanga ukuthi ingakanani. Abantu laba abasithandi ngempela siyasetshenziswa nje thina. Ake nize angisho ukuthi supportani makhupha, hayi ningamsupport abangafuni. Thina simfuna sizamsupport. Kodwa hlukanani nokumthukela ubala into engekho. Njalo makhupha le support uManzora wento babili lo witness Dubak bebathathu lo mngani wabo lokuthi uthe ungakwakhumala ngazi. Ngiyabonga abantu bakithi. Angisho ukuthi mina ngumakhupha kodwa ke ngithi hayi MRP doza phambili mfana ngithi silawe sikusekele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0208 singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu abatshengisele ezitaladeni zakwele Burkina Faso izolo besekela ibutho ngemva kokugenqula uhulumente. Umsakazo munye uthi indlamanzi zakwele Uganda zijabule zaqolotsha izolo phezu kokuvulwa kwamabhawa wona abesele minyaka emibili efaliwe ngenxa ye-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi akula mabutho elizwe lakhe kumbe awe NATO azathunyelwa elizweni le-Ukraine, lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ibutho leMelika lazise ngomvulo ukuthi seliqoqe amasotsha azinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8500 alakho ukuthunyelwa eWestern Europe yiloba nini ukuyabambana lamabutho omanyano weNATO emizameni yokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia. Ngokubika kweThe Hill, uBiden uxwayise njalo umongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin ukuthi lanxa engasoze athumele amabutho kwele Ukraine, elemelika labangane balo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho ezilukhuni lingalokotha lihlasele ele Ukraine. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha iRussia ihlasela ilizwe leUkraine because singahamba kuhistory yethu siyabona ukuthi iUkraine was part of the Union of Socialist Soviet Republics for a very long time, and that was the region ababeqakathekisa iagriculture and feeding the whole of the USSR ngalezo sikhathi. Singabona ukuthi ngo-1991 laphana sokuqamuka iSoviet Union and the birth of all these other countries, o Georgia labo Ukraine labo Kazakhstan lamanye amazwe labo Moldova and all these other communist ex-blocks, sibone ukuthi amandla aRussia ngathwa ngade sewe mancini from the United States. So sibona uMnumzana Putin umongameli welizwe leRussia efuna futhi to go back in the history books ukuthi abambanise iSoviet Union yakudala. But sibona ukuthi amazwe amaningi wona lawa they have kind of joined in NATO, Northern Alliance Treaty Organization, yama countries angathwa kade bambane le United States and their foreign policy documents. Mina ngibona umongameli uBiden ngathwa he's trying to win this war with negotiation and not arms, ngoba kungahlasela the whole world to go on fire, ngoba siyakwazi ukuthi kulama conflict amaningi all over the world.
UPutin ubona ehlasela ele Ukraine yini ngempela ethumela amabutho akhe kulelo lizwe?
UMnumzana Putin mina ngiyambona engenisa his forces in Ukraine, ngoba yena he is very very unpredictable.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa eParliament leli bandla lisayiMDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela eParliament kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkomo.